Ngokubona kwami bona uhambo lukamandagwa ukuthi ezigeza kwabanye bakhe kwabanye umongameli bamazwe e-Southern Africa njengomuntu osanda ukungena embusweni khangela la ngendlela angene ngayo embusweni ayisiyo ndlela ejayelekileyo. Kuyalo ukuthi uma abantu bengena embusweni ungena ngama-elections uyavotela umuntu eyaziwe ezithengisa ebantwini kodwa ngendlela umandagwa siyaphumula ngendlela angene ngayo ungene ngemva kwebutho lingenele ungenzeka ukuthi abantu omangalo labaningi kurithi bengabe bavuma okwenzakalayo ukuphuma kukarobert mgabe embusweni kodwa akazwisisi ukuthi wahamba njani. Ngakho kuqakathekile ukuthi uba umandagwa esibhedele la mazwe akuzwekazi le-Africa esehambile e-South Africa wakhuluma la mazwe bavuyenzi kodwa so kodwa amazwe ala mazwe bavuyenzi lapho uzafanele ehambe ekhona ngoba siyazi ukuthi isadidi kulento eziningi ezenzakalayo i-regional bodem idila ngento ze-politics eze-security.
Kukhona okubambekayo yini obona umnangagwa ephenduka lakho ikakhulu emazweni athiyeneyo la awethekelelayo ikakhulu okufana le mali mhlawumbe eyokuvuselela umnotho welizwe?
Ngokami uhambo kwamnangagwa lokho awukho kakhulu kwi-economy yelizwe. Singathi usazama ukuthi edinge i-leadership engakhangele kwi-economy. Siyabona amazwe lawa awaqakathekisa ukuwavakatshela ngamazwe esingathi ale-influence kwi-region. So singazaye sithi udinga imali okwakhathesi. Engabe ye imali engabe idinga kodwa i-visit yakhe e-Angola ngelanga elilodwa engazake efike ekhuluma into ezigcinileyo ezingakhipha imali nge-1 day visit.